Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party athi asebotshwa mahlayana engelacala. Izolo kubotshwe umsekeli kamongameli unkosazana Precia Ngulube. Lamhla kwabotshwa elinye njalo ilunga lebandla leli umnumzana Innocent Ndlovu. Seyisificagalolunye amalunga aleli bandla asebotshwe esetheswa icala lokuthengisela esola ukuxotshwa kwezisebenzi ze-TM Pick n Pay ezesiNdebele kuqatshwa izisebenzi zesiShona. Amanye amalunga la ayalandula ukuthi ayikhona ekutshengiseleni lokhu. Siqoqe lo mongameli webandla leli umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga mfowethu, siyabonga nakubalaleli. Into eyenzakala ekhaya laphana isinzima. Izolo u-Vice President wethu u-Precia Ngulube bamthethe ngemva kokuthi waye-aplayele i-roadshow kusasa endlule lobhengula. Bamfonela bamtshela ukuthi noyincwadi yakho ye-clearance i-right kuzoyithatha. Uthe efika khona ngale e-Southampton bafika-ke bamtshela ukuthi sebotshiwe ngemva kokuthi wabonakala ephatheka kukutshengisela kwako-Pick n Pay phakathi kweviki edlulileyo. Bamthatha-ke walala e-Central oze waphuma khona namhlanje esebhadale i-billion dollars. Kusenjalo bekuseni elinye lamalunga ethu uMashali Sibanda laye ube athende i-court ka-Vice President. Bamdobha futhi khonaphana e-Third Gold bathi ngomunye wayekhona ko-Pick n Pay. Sathi yebo sikubonile, bazodobha elinye ijaha futhi u-Innocent Ndlovu. Engikhuluma nje bobabili u-Innocent Ndlovu loMashali baphakathi nje bavalelwe e-Central Police Station koBulawayo.
Kanti kungaba kuliqiniso yini ukuthi labo babekhona embuthaneni lo okutshengisela njengoba sisizwa kuthiwa babengekho? Kungakuhamba njani?
Hayi, okuliqiniso ukuthi ngibone ngani babengekho. Kungabantu ababajayeleyo nje mhlawumbe ukuthi bayabazi ngoba ngama-face ajayelekileyo khwafana koBulawayo. Kanti lakhona nxa babekhona yindaba bebaqaphela besiya ekhothi namhlanje bese bebadobha besekhothi. Kanti la u-VP yindaba beqala bemfonele bethi babuye zothatha i-clearance letter beqede lapho babe sebembopha. Ngoba kumaviki ambalwa adlulileyo amadoda e-chief amabili ake afika endlini ko-VP besithi bazomkhangela ukuthi usefi yini, bagcina ukuthula. Sengikusheye ukuthi nxa elecala yindaba bengamlandanga bayamdobha endlini ngoba balesikhathi abake bayafika khona besithi bayamdinga bazokhangela ukuthi uhlezi kahle yini akulo abamhlukumezayo.
Manje lamhlanje kuthiwe yena emthethwandaba.
Emthethwandaba njengabanye labana abadalelwa amabheyili e-600 bengu-6 last week, laye uphiwe i-charge efana nayo yecala le-bheyili efana nayo lama-conditions afana nayo. Waba ngumuntu-ke osezahamba ekhothi ngelanga elilandelayo.
Umqondisi Moyo ngumkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party besikhuluma laye ecingweni ese-South Africa.